Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izolukandaba mthwakazi omuhle lapho lingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlaka 24 Mpandula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa asevimbe udokotela Peter Magombey ukuthi ayikwelatshwa kwele South Africa lanxa umthethwandaba wethule isinqumo sokuba avunyelwe.
Do not put yourself in danger. Do not put your children in danger, because if you make it here, you will not be allowed in. You will be promptly returned home. You will not be released into our country as long as I am President of the United States.
Umongameli Donald Trump wele Melika namhlanje utshele umhlangano weUnited Nations ukuthi uhulumende wakhe kabuyele emuva ngodaba lokuvimba abakwamanye amazwe ukuza elizweni lakhe. Abakade besemkhosini oweIntwasa Festival bavumelene ukuthi kungumthwalo wabazali ukuthulisa abantwana ngemithetho yamasiko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asevimbe udokotela Peter Magombey ukuthi ayikwelatshwa kwele South Africa lanxa umthethwandaba wethule isinqumo sokuthi avunyelwe. Amagqwetha amele udokotela Magombey asehambise udaba lolu okwesibili emthethwandaba lamhlanje ntambama kulandela ukuvinjwa kwakhe ukuthi asuke esibhedlela ayengena endizamchineni yabo kumele imhambise kwele South Africa lamhlanje kusihlwa. Umahluli we High Court uMnumzana Happias Joe ubethule isinqumo lesi esingalandelwanga ngamapholisa alokho evimbile lapho alaliswe khona eAvenues Clinic. Kubikwa uDokotela Magombey ulamachisela emzimbeni aveza ukuthi wachiswa ngomlilo kagetsi njalo wahlatshwa amajekiseni alemithi engaziwayo. Odokotela bathi lokhu yikho okumenza ukuthi akhohlwe ukuthi wathunjwa njalo waphathwa njani ngabamthumbayo. Kasenelisanga ukukhuluma ngalolu daba lesikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi obengaphenduli umakhale khukhwini wakhe. Kusenjalo udokotela Solwayo Ngwenya obona ngenhlelo ezijene esibhedlela sempilo hospital uthi bayelatshwa abantu loba odokotela bekhalala umsebenzi.
Hayi, empilo siyazama ukusebenza, odokotela abakhalala umsebenzi abakaphenduli. Kodwa laba abakhona hayi bayathova, abantu bayazuza uncedo njengoba abantu akula lapha bangaya khona.
Nxa sikhangele kodwa bangake esengani bayasebenza, njalo bona abasebenzayo ibaphi?
Athi abakhalala umsebenzi ngaba o-junior doctor. Uzokuthi abanye laba abakumigqiqi hhayi aningi liyabuya emsebenzini, kodwa ama-specialist ama-consultant hhayi bayabuya emsebenzini. Okwanamhlanje mbona amachumi ezikhombisa kade bengabuyanga, kodwa thina sifika ama-200 and something. So abadokotela abaningi bayabuya emsebenzini.
Nxa sikhangele kodwa sizokuthiwa-ke abantu abanye bayabiselwa ngekhaya. Ababiselwa ngekhaya ngabanjani ngwe?
Hayi, abamselangakanga abantu ababengaguli kakhulu. Nxa umuntu egula isifo singambulala uyafakwa esibhedlela, abanye be-operatwe. Babe sebebonile ukuthi hayi umuntu lo uqinile ukuthi abuyele ngekhaya, kumbe wesikhathi yabelanza amaphilisi akhe we-BP nje and embhalele yasebuyele endlini.
Yeah.
Ukuthi abantu abagula kakhulu bayaxotshwa esibhedlela, abantu bayelatshwa.
Kungaqhubekela phambili-ke laba abakhala lo msebenzi bengabuyi, kambe kuza kumanjani khonapha empilo?
lapho induku loxaka uxaka mina mbona aba amadokotela iba bazasala emuva ngoba isibhedlela sivalwa ngalokho sisiya phambili bona iba bazasala emuva abantu bona abagulayo abagula kakhulu engutshele ngayo lokho bezuza uncedo bayelatshwa kuvuka kwizolo nje omama bazozila ingane abafika amathumi amathathu ngelanga uyabona bayisibhedlela senelisa ukubelethisa abantu amathumi amathathu ngelanga kuyakutshengisela ukuthi isibhedlela sinjani siyasebenza kulabantu abaphakathi aba-admitiwe abafika ama-400-500.
Alo-ke ngudokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wenhlelo zesibhedlela sempilo, ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umongameli Donald Trump welemelika uthi uhulumende wakhe kabuyele emuva ngodaba lokuvimba abakwamanye amazwe ukuza elizweni lakhe esithi kumele bahlale emazweni abo. UTrump wethule la mazwi emhlanganweni wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations General Assembly e-New York lamhlanje. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo esesigodlweni se-United Nations e-New York.
Ekhuluma ekuseni namuhla, umongameli Trump utshele umhlangano we-United Nations ukuthi ilizwe lakhe lilelungelo lokuvikela imingcele yalo ngokuvimba abakwamanye amazwe ukuza kulo, ikakhulu labo abadinga ubupepheli. Wengeze wathi ilizwe ngelizwe lilelungelo lokwenza okufanayo. Ngokunjalo uthe amazwe omhlaba lawo engenza okufanayo nxa efuna. Umongameli Trump uxwayise labo abaloyisa ukuza eMelika ukuthi bengalokothi ngoba bezadudulwa nguhulumende wakhe ababuyisele emazweni abo ngokuphangisa.
The U.S. We have taken very unprecedented action to stop the flow of illegal immigration. To anyone conducting crossings of our border illegally, please hear these words. Do not pay the smugglers.
Lapha kwelemelika sesithethe isinqumo sokuvimba abantu bokuza. Kulabo abenza lokhu, lalelani ilizwe amazwi ami la. Lingahlawuli imali abantu abalingenisa okungekho emthethweni kwelemelika. Abanye babo siyabazi ukuthi ngamakhayoti.
Do not put yourself in danger. Do not put your children in danger. Because if you make it here, you will not be allowed in. You will be promptly returned home. You will not be released into our country as long as I am president of the United States.
Lingazifaki enkingeni. Lingafaki labantwana benu enkingeni ngoba lingazama ukubuya lapha lizakwaliswa ukungena, lizabiselwa emakhaya enu. Kalisoze lingene lapha nxa ngilokho engumongameli welizwe leMelika. Sizasebenzisa imithetho evimba imingcele yethu. Kuzwekazi lethu ngapha sizama ukuthi abantu bathuthuke ngemfanelo.
For all of the countries of the Western Hemisphere, our goal is to help people invest in the bright futures of their own nation.
UTrump yena owaziwa ngokuchothoza ukudlelana lokumanyana kwamazwe omhlaba kunhlangothi zonke zempilo i-globalization ngesiNgisi ugcizelele insolo yakhe esithi iMelika kayivumelani lalolu hlelo njalo uthe kayisoze iqhubeke iphatheka kulo.
United States and around the world, there is a growing cottage industry of radical activists and non-governmental organizations that promote human smuggling. These groups encourage illegal migration and demand erasure of national borders.
Kunapha kwelemelika lakwamanye amazwe kulabantu abakhuthaza ukuthunjwa kwabanye abantu. Abantu laba bakhuthaza ukuthi kungabi lemingcele yamazwe. Namhla ngifisa ukutshela abantu laba abangafuni imingcele, abazibiza besithi balwela ilungelo likaZulu ukuthi inhlelo zenu kazilahlonzi. inhlelo zenu kasipondanga. Likhuthaza inhlelo ezikhuthaza ukhahlanyezwa kwabesifazana labantwana. Elikwenzayo kululaza uZulu ngoba kalifuni imingcele.
There is no circumstance under which the United States will allow international entities to trample on the rights of our citizens, including the right to self-defense. That is why this year I announced that we will never ratify the UN Arms Trade Treaty.
Ngokufanayo njalo, siyabona ukuthi thina lapha kwele Melika sikhuthaza ukuthi kusetshenziswe imithetho yelizwe. Ngakho ke silandela konke ke okwelizwe lethu, hathi lokho okukhuthazwa ngabanye abantu emhlabeni wonke jikelele.
The core rights and values America defends today were inscribed in America's founding documents. Our nation's founders understood that there will always be those who believe they are entitled to wield power and control over others.
Umongameli Trump uphathe njalo udaba lokudonselana phakathi kweMelika leChina ngodaba lwemithelo kwezokuthengiselana. Esithi uhulumende wakhe uzaqhubeka ethese eleChina imithelo amazwe omabili aze avumelane ngendlela emsuthisayo. Ukhulume njalo ngodaba lwezimpi ezijiyeneyo iMelika ephakathi kwazo, wathi ilizwe lakhe lifuna ukuthula emhlabeni jikelele, hathi ukuqhubeka lisempini. Umongameli weZimbabwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa uza kwethula amazwi yakhe emhlanganweni ofanayo kusasa, lapho akhangelelwe ukuchothoza izijeziso athi zetheswa eleZimbabwe namazwe athuthukileyo agoqela iMelika. Umongameli weZimbabwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa uza kwethula amazwi yakhe emhlanganweni ofanayo kusasa, lapho akhangelelwe ukuchothoza khona izijeziso athi zetheswa eleZimbabwe namazwe athuthukileyo agoqela eleMelika. Ugcizelele insolo emhlanganweni akhulume kuwo izolo esithi izijeziso lezi ziphazamisa intuthuko yelizwe lakhe, ikakhulu kugatsha lwezempilakahle. Ngakho uthe kumele zesulwe. Ngimele iStudio 7 ngiseUnited Nations eNew York, yimi uNtungamile Nkomo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
UZulu ukhuthazwa ukuphatheka kunhlelo zokuxazulula indubeko zelizwe ukuze kube lamacebo lenhlelo zokuqeda lezindubo. Lokho kuphuma emhlanganweni weNational Citizen Convention eHarare ongwenwe ngabenhlanganiso ezimela uZulu kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo. UGibson Bebe ubesemhlanganweni lo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lomhlangano oqokwe ngabenhlanganiso yezakamizi eCitizen Manifesto ubuthanisa abenhlanganiso ezijeneyo bexoxisana ngendlela zokuqeda inhlupho ilizwe libhekane lazo. Umkhokheli wenhlanganiso yetajamuka sesijikile uMnumzana Promise Mkhwanazi uchazise ngokuqakatheka kokuphatheka kwezakamizi kunhlelo zokakha ilizwe.
Nasibona ngani kuqakathekile ukuthi sibuthanise ama-citizens ngoba ama-citizens wama-shareholders eZimbabwe. So sizama ukuthi sibuthanise ama-citizens sixoxisane ngodubo olukhangelane lelizwe, sibonisane njalo ukuthi singaqhubekela phambili njani nge-struggle ye-democracy nama-human rights lapho konke okubonayo kwenzakala eZimbabwe, including indaba ze-economy ukuthi singazilungisisa njani.
Lokhu kugcizelwe ngunobhala jikelele wentsha yebandla le-MDC uMnumzana Usalo Sizizwe.
Awukuqakathekileyo ukuthi ngezikhathi zonke umhlaba wonke jikelele kungakabi lenguquko okuyenzakalayo ukuthi abantu abava kunhlangothi ezijiyeneyo bahlanganela bonke ukuze babonisane mayelana lento ezimbili engibona ngani yizo ke eziza phakeke u indlela esahamba ngayo njengama citizens yokuqala yikubana ke ihlupho ezilazo yiziphi njalo zihlangana phakathi zibe yini oku abangathi yona ngesilungu yi national question okuyikho ukuhlukuluza umuntu othengisayo ukuhlukuluza umfundisi ukuhlukuluza ke ama activists
umhlangano lo uqhutshwa ngesikhathi izisebenzi kahulumende zikhuluna ngeholo lazo elingene nisiloba indleko zokuya emsebenzini okugcizelelwe unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi bamaphandleni Amalgamated Road Teachers Union of Zimbabwe ATUZ umnumzana Robson Chair.
From this platform, I really want to get solutions coming from the general citizens.
Ngifuna ukuthola impendulo evela kuzakhamizi ngoba kule zakhamizi ezivela kunhlangothi ezijineyo eziqoqela abokholo izisebenzi lokunye okunjalo. Sizaxoxisana ngendaba ezijineyo ngoba okusibambanisayo yikuthi sonke sikhathazwa zindubeko ezikhona elizweni. Njalo kumele sixazulule indlela zokuthi siqede lezo ndubeko.
Umkhokheli wenhlanganiso yezifundi zamakolishi yeZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashbart Madida uthi ukuqonga kwentengo yempahla elizweni sekubathwalise nzima njengezifundi.
As students, I think our livelihoods are under threat. Student welfare is at an all-time.
Njengezifundi sibona ngani impilo zethu seziphakathi kwengozi. Lapho esihlala khona kumanga kuhle. Thina njengentsha asisenelisi ukuthenga loba yini. Ngakho ke impilo zethu zisengozini. Uhulumende lo usehlulekile ukunikeza usizo.
Umhlangano lo uqoqwe ngabenhlanganiso yeCitizen Manifesto ubuthanisa abatsha labasakhulayo abavela enhlanganisweni ezijiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. You keep on baby.
Abasakhulayo kakhulu amantombazana bahlangane labenhlanganiso ezehlukeneyo zakwabulawayo emkhosini weIntwasa Festival. Injongo bekuyikuxoxisana ukuthi kungenziwani kuvimba ukwendiswa kwabantwana besesebancane kanye lemicimbi yamavuzi party. Ubathabile Masuku sethulela loludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
Okuphume emkhosini weIntwasa Festival kuveze sobala ukuthi umzali ulomlando omkhulu kulokhu ngoba abatsha bengachabalala nxa umzali engasukumanga wamisa ububi lobu. Umnumzana Nkosi Mlibazi ongumbalisi uthi umntwana kumele akhule phakathi komthetho ukuze isizwe singachabalali.
Ba umlando ikithe bazalini. Thina sakhula sasilemthetho eqinileyo ngamakhaya. Banxela ngalitshona umntwana bese sendlini. Kodwa sikhulile thina sathi thina abazali besincindezele emuva. Sanika abantu bethu inkululeko enkulu kakhulu. Sesithatha kakhulu imthetho evela ebalungini ebekuba umntwana selicanda kasathintwa.
Umqondisi wenhlanganiso yabatsha eyeYouth Ahead umnumzana Everson Phiri uthi kuyadingeka ukuthi kuvulwe indawo ezilenhlelo zokujabulisa abatsha balamhla hathi abaka 1960.
Singathi abantu abatsha bayaganga benzani ngamavuzi phakathi kodwa kumele siyikhangele kabanzi le ndaba. Abantu abatsha bathi bona abanandawo abangahamba kiyo bezikholisela. Abanye abadala bake bathi kanti ke ukuya kuma youth center kuyalanda. Asithi hayi ama youth center akusela into ezisichazayo sithi ukuze kulungiswe le ndaba yamavuzi phakathi. Kuqakathekile ukuthi sivule izindawo zabantu abatsha abangabuya bezokwejisela khona ezichaza abantu abatsha abanamuhla ekhona abaka 1960.
Untombazana osakhulayo uAlice Moyo uthi uduwe ukuthi inengi labo sebehlala bodwa abazali basemazweni besebenza.
Indaba yokuthi abantwana behlala bebodwa these days indaba yokuthi abazali bayaphuma elizweni behamba outside besadinga ama greener pastures and isolution engaba khona ukuthi maybe economy ngabangcono abazali bengahlala abantwana babo bethole imisebenzi engakwazi provide ama families abo bonke.
Omunye wabatsha uNomazulu Dube yena ukhuthaza ontanga ukuthi bachiyane lemicimbi yamavuzu ngoba kulapho abacina belingwa ukungena ezintweni ezingaqondanga.
Kumele siyekele amavuzu parties because at the end of the day sithola into ezimbi, into imthwalo emibi. Nxa sihamba khona ngale sizafika ukuthi sizafika sinathi utshwala, ama drugs and stuff. At the end of the day sibe sesirethwa kume sesicina sesingena kwezinto adangamelanga singene kizo. So ngakho kumele sichiye amavuzu parties nxa ukuthi kungani sokuhlupha ngcono maybe kube lamanye ama entertainment asas entertainer aza yenza ukuthi sicine singasahambi kumavuzu parties.
Inhlanganiso ezehlukeneyo bezilamantombazana asakhulayo zikhankasela ukumisa imichado yabantwana kanye lemicimbi yamavuzu. Kukhanya umzali elomlando omkhulu ekumiseni lokhu njalo kudingeka ukulandela amasiko akudala ukuze kukhuliswe abatsha kukhule isizwe. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo, mthwakazo muhle, okhulumayo nguMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sikhangela okungenziwa ngabatsha ukuguqula isimo somnotho lesombusazwe elizweni. Sikhangela njalo udaba lokuxokozela kwele South Africa ukucasana ngobuzwe lapho ezinye izalwane zalelo lizwe zithi abokuza ngabaphume baphele. Ofisa ukungena kuhlelo, thumela umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasini lethu LVOA Ndebele. Mthakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Izakhamizi zeGwanda zithi akulanhlelo eziqutshwa nguhulumende ezokuthuthukisa inhlalakahle yabantu bemaphandleni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi zeGwanda zithi uzulu emaphandleni uncedwa zinhlanganiso ezizimeleyo ngoba urhulumente kungekho akwenzayo ukuthuthukisa impilo yabo. Lokhu kuvele emhlanganweni we-Town Hall obugoqwe ngabomsakazo we-Voice of America bemananela be-Media Center eGwanda lamhlanje. Unkosikazi Juliet Nkiwani owenhlanganiso yabomama ye-Women Development Association of Zimbabwe Waters uthi abazibona inhlelo eziqhutshwa ngurhulumente emaphandleni.
Nxa kungasabuyanga i-NGO ezesincedisa akulalunye uhlelo lukarhulumente esilubonayo, ngoba nxa sekubuya abanye abantu babuya specifically for abanye abantu. Urhulumente nje ukuthi athi isigaba sami esenqameni, isigaba sami sematshetsheni, isigaba sami sebulamba, isigaba sami esangaphi, asikaluboni, sisaludinga.
Amazwi akhacizelelwe ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo odwa kulo urhulumente asekwenzile ukuthuthukisa impilo zabantu bemaphandleni selokhu ilizwe lathatha uzibuse.
40 years into independence mina suke eGwandanoti, akumelanga ukuthi ngasikhulisa umtshabezi wothi, akumelanga ukuthi ngasihamba ngendlela nelana kanti esihamba ngayo nxa sisiya kithilini akwazi nalingani. Sikhuluma ngezikolo ezakhiwa ntolontolo ezibuya zisethathwa ngumoya amarufu kudilike. Xa ungasabuya ngama-NGO azebambabamba lapha aqhwayaqhwaya la, nothing ever happened.
Unkosikazi Lobukhosi Malila ukansila kwathi Forestenmore ekubandla le-MDC uthi laloba zikhona inhlelo eziqhutshwa ngurhulumente zisuka ziphazamiseke ngenxa yokusilela kwemali.
Sibe sisithi sibuya futhi sikhangele ekudleni khonapho, ukudla kukhona sibile emaphandleni kodwa kuyasilela ngoba uhlelo lwangikhona lubuya lulabanikazi ukuthi lukhangele abadala, izigoga, abadubekileyo, bese kusithi iningi leli lisala ngaphandle.
Umnotho welizwe uqhubeka usiya nganxele ngesiqubu lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende wakhe usethethe amanyathelo alukhuni okulungisisa lumnotho. Intengo ezitolo lokhu ikhuphuka mihla ngemihla, ngapha lesisindo sedola leZimbabwe lokhu sisehla nsuku zonke nxa siqathaniswa ledola leMelika. Ngeviki edluleyo ugatsha lwezesecurity ebhanga leReserve Bank lwanquma ukuba amankampani athi eye-Access Finance, Croco Motors, Spartan Security leSakunda Holdings avalelwe ama-akhawunti ebhanga. Leli nyathelo elinconywe ngumongameli Mnangagwa labangela ukuthi isisindo sedola leZimbabwe sithuthuke kancane. Kodwa lokhu akuthathanga sikhathi eside ngoba isisindo lesi sahle saqala njalo ukwehla lentengo yempahla ezitolo layo yathi ukuqansa. Isakhamuzi sedethe umnumzana Stanley Torima njalo engukansila walumango uthi indlala isifike kusibanga esibi kakhulu eZimbabwe ikakhulu edethe.
Esitolo lako kuyasiwa gandi ngenxa yokuthi khathesi ngakutshela ukuthi ilacto encane uyayithenga ne-10 RTGS and akunitshele that is the cheapest relish umuntu oreserva ngakwanisa ukuthi eyithenge kugogo uyayithatha ngaphi i-10 RTGS. So what it means is lakho kuyayingezelela ukudubeka kwabantu kakhulu. Khathesi basifonele i-social welfare ukuthi umumbuza uya ukuthi ugogo osemakhaya akwanise ukuthi ethathe ethole isakaledana kumele ukuthi ebhadale i-$10. $10 yangukonale uyavela akuna lapho engayithola khona. But into engayikhuluma ngeyokuthi uhulumende kade kumele ukuthi enanzelele ukuthi iwange district ichiyene lezinye indawo in the sense yokuthi it's a drought area.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Swithan Jirotsa oyisikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo uthi umumo okhona usukhombe sobala ukuba umkhokheli owayevele esehluleka ukuthuthukisa umnotho elizwe ngumnangagwa langesikhathi sikamgabe.
Ye phela Chris ngakhumbula ngo-2008 saba le-hyperinflation khonokho ukuthi imali iyabisiwa idola liqina sonke isikhathi idola lemelika liqina sonke isikhathi. Kwenzakala lesani isikhathi kodwa sathi thina asithi ukuthi ngumgabe okwenzayo lokho. Kade esemgabe kasekho into le iyaqhubeka khona kungumnangagwa yena owayiletha ephalamenti uthamisa ubabuthamisa lomama uMduli bazama ukuthi bekufise umama uMduli hambi court ukabuthamisa ukuphikisa eParliament umnangagwa emhoza abanye abantu bezami phethe emhoza kodwa khangela ukuthi sokunjani Chris sokutshengisa phela ukuthi vele abantu ababe yibo ababephethe intambo ngo-2008 yibona laba asebeyibo asebezama embusweni. So iyo yonke into yena le eyenzakalayo vele ngathi ngesikhiwa can be traced to the doorstep of Emmerson Mnangagwa.
Ingcwethi ecubungela ezomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi lokhu okuthiwa yimizamo yokulungisisa umnotho elizwe ngumnangagwa ikuvala uzulu amehlo nje kuphela.
Nxa sikhuluma labantu bazana nje emgwaqweni nje labanye abaziyo nje umomo kukhanya ukuthi uhulumende lo uvele uthanda ukuvala amehlo. Into le eyobudlwangudlwangu ye-corruption yakhuluma kudala yena umnangagwa ngangene ekhuluma ngakho abantu bakhalakhala bakhonona bathi kula bantu abagombelezela umnangagwa abavele bengamatsotsi kule corruption kodwa kukhanya ngenzi lutho. So abantu bona bathi bona hayi lokhu vele kuvalwa amehlo awusozibe kwazi phela ukuthi i-akhawunti yomuntu ivalikwe nxa ungamazi. Bayakhuluma nje besithi hayi ukuvala thina amehlo.
Iningi selithandabuza ukubana kusiyafika ikhisimusi yalo umnyaka umumo uzabe unjani. Isikhathi iso esesidliwe ngumango kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebeselazo kuhlelo lwethulwa lamhlanje. Abenhlanganiso ezimela uZulu kunhlangothi ezijene zempilo bangena umhlangano eHarare wokuhlaziya inhlupho ezibhekane lelizwe. Amapolisa abikwa evimbe ukuthi uDokotela Peter Magombeyi ayekwelatshwa kwele South Africa. Ekhuluma emhlanganeni we-United Nations umongameli Donald Trump wele Melika uthi uhulumende wakhe kabuyeli emuva ngodaba lokuvimba abakwamanye amazwe ukuza elizweni lakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ke ukuthi silolunye uhlelo ekuseni ngo-6:30 okwamanje senilitshiya ku-Studio 7 Live Talk. Igama lami ngu-Chris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.